Uyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 11 kungumfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
So we started ukuthi siyazihlalele sengise nje ukuthi hayi ngenjalo esilalo lokuhamba sisakwanile vele ukuthi ngabe sihamba siphakamisa amaflaga la sezifinda silambile.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ekhonona ngeholo.
Lento besiyishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano esiyibonayo sibona ingathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu le nzondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu.
So kulokwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela imibiko ethi bazahlaselwa njalo kungafika umhla ka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ozayo ekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhlelo lolu lusemthethweni njalo ithi ukubotshwa kwamalunga ayo osokuke kwenzakala imizamo kahulumende yokuyibhidliza. Odokotela bona sebedlulise inyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo. Sixoxele siphathamandla se-ATUS umnumzana Mduduzi Jubane wasichazisela okuningi.
Ukuqhubekela phambili yikho kanye sibili ngoba isimo esikho khona zezinto akukaveli into ziyawe siyabona kathesi khuluma kweziki leyi so okwanamhlanje umuntu wonke nje udanile ukuthi kanti labo kuyavuka khona isalari yazisikwanisa ukuthi engumentisi yini kumbe ngihamba njani. Njalo futhi osesukucabange ukuthi yabona ukuthi sihambe siyebuthana imali okuzele ngale ezindaweni selokuza khanye ngani i-victimization iba easy. So sibona ukuthi endaweni lapho esiyabe sikhona sitshengisele khonapho ukuthi silakho ukukhalaza labo sazise abakhulu bemahofisi ukuthi babona ukuthi sebakhangise zabo ukuthi vele indibo zikatitsha seziphambanisekile especially kwi-general welfare kuphela khonapho.
Litshengisela njani? Liyabe lisezikolo kumbe emgwaqweni?
Ya kusasi kukhangele sisile khonapho sathi ukuya emgwaqweni yabona kakhulu thina especially thina belokuza ungena nje estridini wakuthi uyathengiseki ungathengiseli uyakhwanisa ukubuza ukuthi yangaphi namhlanje. So vele ngabantu abavele besidinga ukuthi sabasibamba bakuvalele then sebesenza into yabo abayifunayo. So we started ukuthi thina sizihlalele sithengise nje ukuthi hayi ngenjalo esilalo lokuhamba sisakwanisi vele ukuthi ngabe sisahamba siphakamisa amaflaga la sezifinda silambile silendaleni. So sezizihlalele.
Okuyikho elikukhalazayo kahle kahle ngalesi sikhathi kuyini?
Imali yethu leyi engase inuza every day every time sangenzelwa kade sivele ukuthi ayisekho anjabona thina savele sakhuluma sikhala laphana sisahluphana lako umthuli ukuthi no thina sifakeleni imali yethu ngama-US dollar njengathi vele ithi rating only ithi rating ekhalenda isalari yethu ngendani ngama-US andapha because izinto sizivela kithi anjeliyabona bona bazivalavala ukuthi yes amakhushini siyakhushina siyapha but the cushion is not doing anything. Amafandele bapha zikhathele ngokwehlukana le muzi uyabona ukuthi usuke uye emsikolo ufuna i-$40 yokuhamba yokuphenduka imuli ngapha ingapha ethawuni wena ungala abantwana awukwanisa ukuthi bayendlala ngapha umama laye bebambahamba edorobheni wena ungala emakhaya so kwakathesi ukuthi uhambe usiyaphenduka sakwanisi yawa vele inokuzeka our families kanye sezikulobuza sezixeka infact uyabona because we are 10 pounds to live 690 days away from our families ungaduphenduke khonapha phakathi kwelokuza akula into yakwanisa ukuyenza akula mali zakwanisa ama maphitha akhona athini abe mazivi kwa kumzi nebantini. Ela kusasa nje kutele kutu kusasa sikwani suku butani za nje kuti sikutele lapa njenga bandaba serenza ya kuti latizu kanyu kuti silani kusasa. Akusee kwa wana luti kwa luku lololu kwa te siyadu pana. Kona kwa tumelukuzu pwente zine 6-5 years kundi kunge zo.
Inte ngo yempasa gii ili pete njani ili ama pasi.
Inte ngo yempasa. Kono wanti maya ze siti ili chiri kwe lili. Impana ze tukamba seta kwa pande kwe lili. Pati salari yetu ya lete yota justice. So impaka zetu katezi hivini, eze zene zene mkambo, eze zingzo, eze awa ziti ngezi, ngezi shupile elezi. Asa kwa hizi kwa hizi, chipe si last time when I checked, hizi robe nkanyela la mi, sitraus, la mi nese li chabugile ndi chande, ya ngoro nye kanyela, chwele yi siri tijola. Anja wana, endi siri tijola, ya ngoro ku zipu ume manji, ya lefunu ipo hondi kuti, ara tijeti ya ngoro ya mi tukuma $80, $90. So it's very difficult now to dress up properly, uwe si balashi dress ngezi, chicha ume pamu kwa watu wana zivizi. Akusera matyama nengo akangela izicathulo sebethunisa amabhandi kanye sekamuka anjenge yendelezo ukho ukuthi ungathunga nje kono ukuthi lami ngikhanye ukuthi ngembethile so ingasahlangani
umnumzana Mduduzi Jubane ngohlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubekhuluma lo sithandekile emhlanga we Studio 7 esegokwe. Sokuqhamuke ukwesaba okukhulu kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko osenkundleni zokuxhumana othi bazahlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Izizalwane zakwamanye amazwe zike zahlaselwa njalo kwele South Africa ngenyanga edluleyo kwafa abaningi abagoqela izizalwane zeZimbabwe. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela abokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sfanda.
Njengamanje ngicabanga ukuthi singakhuluma ngokuqiniseka ukuthi zonke lezi zinto esizibona empeleni uhulumeni uyena ongemba kwa yonke lento ngoba ngikhuluma njengamanje ngiphuma eHosi Mampuru prison lapho okunabantu abawu-19 ababoshwe eHammanskraal mhla ka-8 August akade lokhu bevalele ngamacala wona lawa awe immigration mathi siye enkantolo uthole ukuthi inkantolo ibingazwisisani nakho ingavumelani ukuthi bakhushwe ingafuni ukuthi i-apply umthetho ngumthetho khona ukuthi umuntu mayethe ufuna ukuthi le asylum kumele angaboshwa khululu kodwa namhlanje siphuma enkantolo enkulu lapho sesithole khona i-order ehambe yafika yamisa yakuvuma ukuthi cha kungumthetho lokho kufanele vela khushwe lowo muntu. So empeleni masingabheka ngeviki elipheleleyo kukhushwe abantu abangu-87 futhi eBoyzen naseJohannesburg akade beboshwe bagcine okungekho emthethweni ngamaphoyisa okusho ukuthi kuyinto le esingayisho ukuthi siyabona ukuthi uhulumeni indlela ephathwa ngayo abantu bokuza akuyona mpela le okufanele ukuthi ngabe kufanele ngabe yenzakala so basahlaselwe namanje njengoba sikhuluma nje
kodwa ezitaladeni lapho lasemavinkilini le ndawo ezazihlaselwa kunjani khona.
No ezitaladeni okwamanje inani liphansi kakhulu okuyikhona lokhu futhi njalo ukuqhubeka kwenza abantu bazivuzile ibuzo ukuthi kanti abantu balapha eSouth Africa makuthiwa khona banenzondo enkulu kangaka le ebizwa nge-afrophobia kumbe xenophobia eyokuthi bamise abantu kuyikuthi yinto ephakathi kwabo kungenxa yani le nto yenzakala okwensuku ezimbili kumbe ezintathu ukuthi iyaphela kwesinye isikhathi abantu baphila bonke kahle baze bathathelana amakhosikazi uthole ukuthi umuntu wala eSouth Africa ushade nomuntu wokuza akunanto embi kusho ukuthi le ngxabano ekhona thina njengaba abaku-African diaspora le nto besiyishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano esiyibonayo sibona ingathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu le nzondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu esenza ukuthi kube nale ngxabano ngoba masibheke ezitaladeni njengamanje ayikho into etheni esiyibonayo abantu baziphilela nje ngokufana yilokho ukuthi abantu basesaba nokuvula iy'tolo zabo lapho kubatshontshelwayo ngoba phela bengazi ukuthi kungenzakalani mhlawumbe uma bengayivula kodwa ingxabano le besiyibona ukushiswa nokushaya abantu kuthule nje akunalutho.
Khona emahostele lapho kade sisizwa ukuthi yiko okuphehlwa khona udlakela kumi njani?
Khona nakhona emahostele kulezo ndawo kuyahambeka nje kuthula kunanto ethile eyenzakalayo sizwile sibonile nje omunye umbiko futhi okade
oqala ukuzula namhlanje osuka kubona laba abachayela ama truck lawa ama long distance usithi wona lapha phakathi kuka October mhlawumbe mhla ka 15 ngo 2019 ngakukhumbuli kahle bazokana futhi babuyele bayedoleka baxoshe abantu o driver bangaphandi labo kuza into esiyaziyo kakhulu kanje ukuthi yona lenhlanganiso ebizwa nge ATDS inhlanganiso yodlame nodlakela yona enye yezinhlanganiso edale yino udlakela obelukhona and sokungenzeka ukuthi bakhona abayisebenzisayo ukuthi yenze lezi zinto ngoba labo abayikhokhelayo nomthetho awukafinyeleli kubo ngoba thina lesibhekelele ukuthi abantu abayibona abangenza kwale ngabantu bekufanele ukuthi uhulumeni ngabe sebabophile ngoba phela nakho kunama organizations afana nabo sisonke ahamba ekhuluma sobala ukuthi wona yiwo athi abantu bokuza kabashaye baxoshwe.
Umnumzana Vusi Moses Panda isikhulumeli senhlanganiso emela izalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum obexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukutshutshiswa kwecala eletheswa owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko kuzaqala mhlaka 12 ngenyanga ezayo kuye phela mhlaka 15. Umphoko wetheswa icala lenkohlakalo. Iphephandaba le-Herald lona lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uzaqhuba umhlangano labasekeli bezanu PF kobulawayo ngesonto. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi abahle okhulumayo ngohloniphana umoya ophindi laphana esekwandeni ntebhek kodwa kwamanje ngikhuluma ngilapha eJoburg nje ngithanda lokuthi ngikhonzele abantu basekhaya laphana komoya kwepindi ni-ntefe nje konke lasemawana abafowethu labantwana nabazukulu lapha ngikhonza kibo laphana mina nje okungihlukumezayo nje indaba yena leyi esizwayo ukuthi-ke umanje kwabade kufaka ama-intek lavo ramanesi ukuthi ezabelweni zakithi esindebeleni kodwa basuke bandisa abantu abokuza abangasibo basesindebeleni. Leyo nto ngicabanga ukuthi ayibi nomthelela omuhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi kube iyabhekisiswa kahle then kube sokwenza ukuthi ezindaweni zakithi phela bebese beyafaka abantu abakhulumayo ukuze bekwazi nokuthi bencedise abantu ayisibo bonke abantu abazosulimi lwesishona. Otherwise ngibone ngathi leyo nto iyahlukumeza kakhulu ilungele lathi singabantu bakamthakazi.
Nani basakazi abahle basethela izindaba ezimqoko. Siyacela nje bakithi ukuthi ngani umnankago yakhe ephumule kancane ungenela ichamisa sibone ukuthi uyehluleka kanjani. Siyahlupheka bakho indlala amanzi isifuya kusela hhayi hayi kunzima badala ubaba lokwakhe ezama ukuhlala phansi uyathenela ukuhambe siyale lali kathina imali leyithola ngaphi.
Njani Studio 7 nabalaleli igama lami ngicabadela Ncube njalo. Mina ngikhulume ngokuthi indaba leyo amadoda azokuthiwa basazokhatshwa laba abakhona laba angathi basabhekwa kahle nankoke manje sokuqala sosiba indaba enye futhi yokuthi obulawayo sosiba la madokotaziyo kumbe onesi laba sebezovela kwezinye iy'ndawo bevela like emashoneni kodwa abakobulawayo bekhona why vele besenza njalo because baphezu lokho bephezu kwe-grand plan yabo yokuthi vele abafuni lutho kithi kuphuthuke lutho abakithi behlale behlupheke evene endaweni yabo. Ubulawayo kumele kuhlale usebenza abantu bakobulawayo kufana le ma-ofisini ezidubheni ukuthi bafaka abantu abavela khona le mashonale. Kukhuluma nje manje igama lomntanami latshintshwa ngenxa yokuthi umuntu wayembhalela igama wayengowesishoneni elinye lomna wami olandelo wesifo lajintshwa futhi ngenxa yokuthi kwatholakala umuntu lo weshone ilast bone yangithi engumfana yajintshwa futhi igama lo ke watshintsha isibongo instead of Ncube bazivalela uDube kade sekunzima ukuthi yena sengongwakoDube uyedwa efamilini esingu-9 yena uyedwa kodube yini nale ngenxa yokuthi ugcwele bona abantu beshone kade sugogo ma engafike ekhuluma laphana esibhedlela esigula soso angeke amuzwele umuntu wangkhona ngoba vele abasazi isindebela abasifundi vele izanu so ayi labantu bakithi bavotela izanu angazopha makhanda kanjani.
Bazali, isimo sibi kakhulu kakhulukazi, sibili kakhulu kakhulu. Ngicela lidlulisele umlayezo lo kubangane benu abazaphathisa impahla khathesi kusiyaphela amaveki amabili. Impahla ezivele zingavunyelwa eborder lingazilethi, lingabaniki abantu ukuthi zibuye ngoba ziyathathwa. Kulamapholisa awe-anti-corruption asebophe amazimra angu-4. Ngikhuluma nje namhlanje nje so bayaqhuqa. Injwayelo liyana eRamakhwebana kayikho, until further notice kayikho injwayelo. Abazi indlela yemayitengwe abatshele amabhodi babo abangobomalayitsha, izihlobo zabezingobomalayitsha bahambe bayaziphumela emayitengwe bahambele empahla zabantu safe ngoba abasoze baphutshe eRamakhwebana. Sokusinzimele kakhulu kakhulu, kwethulwa imota kubonakale ngaphansi kwayo ukuthi ilani. So please, please olomfo wabo olodadu wabo olani obona ukuthumela akake aqale ame mbijana o anike umuntu ozoyaphuma emayitengwe. Lokho kuzokwenza ukuthi impahla zenu zibe safe zonke. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kuStudio 7, siyabonga ithubela isiphalona. Negama lami u-Adol Shaba. Mina into engifisa ukukhuluma ngayo, ngiyakhala kakhulu ngesimo sezwe lakithi. Into ziyakhuphuka, ama-prices akhuphuka every day, kodwa imali zabantu ziloko ziphansi. Ngiyazibuza ukuthi ugovernment wakithi ufisela abantu beZimbabwe impilo enjani, from ama-civil servants kusiya kuwe wonke umuntu osebenzayo. Ngiyazibuza njalo nalaba ababefaka ithemba labo kumnankagwa vele ukuthi uzojintsha isimo, futhi babevele becabangani ngoba vele indlela acabanga ngayo, indlela umgaba ayicabanga ngayo, indlela ayeza ngayo, indlela ababevele beseza ngayo kudala. Ngabayahamba la amakhehla la wonke ephumi ngoba vele indlela abacabanga ngayo, indlela ka-1980 la manje sesiku-2019 singena ku-2020.
Sanibonani ku-America, u-Voice of America. Sibonge, sikuyabonga njalo ukuthi besinikeza njalo izindaba ezibalulekileyo. Ya, okudingakalayo lapha eZimbabwe mina Mzondo. Okudingakalayo lapha eZimbabwe ukuthi kula nto ekhona abantu bahamba begcala wonke amazwe, abantu baseZimbabwe bona babuyisa belungu, bona la belungu la la wone khona lungisa lapha. Ma uyenza urong uyenza uright. So bona bawona bathathela nabelungu amaplaza babuyisa belungu ukuze i-economy ibuyele back ibe right. Abantu ukuthi kona sithola umhlaba kusebenzi lokho ngoba asinazi into zokulima. Kona manje umhlaba la ufuna into eziningi, ufuna ama-fertilizer, abantu abala mali. So abantu bahamba belandela abelungu beze beyokuthi e-Europe. So into enjani naleyo? So kungani kuthiwa abantu ngathi bayagula emakhaya, kati instead yokuthi nje babuyisa abelungu kusetshenzwe kube rice plus omnankagwa vele akula mbuso wabomnankagwa. Omnankagwa ngamasoja laba bahambe beyohlala kuma-barracks, babe ngamakhomanda lapha. Kufunakala upresident ozolungisa ilizwe, ayikhona umuntu ozokhomanda. Njengamanje nje uyabona indlela ayenza ngayo, uyakhomanda lo muntu akabonisani nabantu.
Laboke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nxa lirekhoda imbiko yenu ibani leqiniso, lirekhoda kungelamsindo. Siyabonga. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uzulu wakwele Botswana uphakathi kokulungiselela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kuyona le inyanga. Uhulumende wenkazato osanda kubunjwa kwele Sudan usukhethe umahluleli omkhulu wesifazana. Ngokwakuqala embalini yele Sudan ukuthi lokhu kwenzeke. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Imizamo yebandla eliphikisayo eMelika yokususa umongameli Donald Trump embusweni phezu kwecala lokwephula umthetho ingene kwelinye izinga izolo kulandela ukubotshwa kwabantu ababili abalobudlelwano legqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani. Umnumzana Lev Parnas lomnumzana Igor Fruman babotshwe ngolwesithathu bezama ukuphuma eMelika besegcekeni leDallas International Airport. UParnas loFruman betheswa icala lokungenisa imali eMelika ivela kwele Russia ngokungekho emthethweni beyisebenzisa ukukhankasela uTrump lamanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans. Abasolwa laba babikwa besebenza njalo legqwetha likaTrump uGiuliani kuphenyo lwakhe lokudinga amacala enkohlakalo. Umongameli Trump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe kwele Ukraine. Lanxa uTrump esithi abasolwa laba kabazi kule mifanekiso ebaveza bebonke. UTrump wetheswa umlando wokwephula umthetho ngokucela umongameli weUkraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademokrasi baphakathi kokuphenya lolu daba emizameni yokumsusa embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Uyabona iAmerica lapho engathi isingene in what we can say constitutional crisis. Uyabona isisekelo selizwe asisalandelwa. UTrump usesuke wafuna ukuthi afanane ke labo bonke laba bantu ayihlala ekhuluma kuhle ngabo, opresident ababi, oPutin, bonke laba be North Korea, Philippines. Uyabona ama-despots vele abantu nje abalombuso ocuku. Uyabona ngoba nxa sekukhulisional crisis enje akusatshiyananga kakhulu le ngithi eZimbabwe. IZimbabwe anti uyabona izanu PF thina yasingenisa kwi-constitutional crisis for the past 40 years ingalandeli isisekelo selizwe. So konke lokho esesikubona kusenzakala kathesi kubo Trump labo Giuliani inyaka-nyaka sibili esitshengisa ukuthi i-America layo hayi isiyangisa kakhulu nxa kuyikuthi yiyo ebiyi-proponent of i-democracy efuna ukuthi khona abahamba beyithumayela emazweni wonke nje emhlabeni wonke ukuthi kumele libe njengathi thina singabantu abalandela esekelo selizwe, you know, we are constitutionalist kunje kunje. Hayi akunjalo sibili ngoba nanko Giuliani khanyela kathesi ngabantu kade belethe imali ngudlu lapha abantu laba ababotshiwe ababili njengoba kade sitsho Nkomo ngabantu abangama kurukhu sibili and abama-Republicans abaletha izimali ngudlu zingena khona pelizweni ukuthi zizosponsor inyaka-nyaka yama-Republicans enaleyi. Kuvi kakhulu ndoda, oTrump baphambanisile kakhulu yikho bezama ukuthi beyifihla-fihle indaba yabo leyi. Abafuni ukuthi khona abantu bebuye ku-Congress lapha bezobuzwa imbuzo. Uyabona, so kuvi ndoda, kuvi kakhulu.
Igqwetha likaTrump uGiuliani yena njengoba laba kungabangani bakhe bebesebenza bonke ngabanjwa licala la yena.
akakhulu sibili phela nomzana Nkomo uyabona uJuliani anti yilo phela igqwetha lika uPresident uTrump so izinto ebezifezwa nguJuliani vele bezivela kuyuTrump zifika kuJuliani uJuliani esebenza la kanjani abadala laba babili laba sebebotshwe yiFBI so izinto zonke lezi bezivele ezinjani zivela phezulu siya kuJuliani zisiya khonale so uJuliani ikhathesi nje so kumele ukuthi libone ukuthi ziyamkhalela uyabotshwa kathesi uTrump inhlanhla yakhe kokona ukuthi uPresident who is serving cannot be indicted
khona ukuthenga amatikiti aya endaweni nye elingekho eliphendukayo ama one way tickets be kuyikuzama ukubaleka yini
ayikubaleka sibili ikubaleka sibili kuphuma sibili jumuthi sengitshaya phansi ubalekela icala sibili akunjile phela ngama Americans babethengelana ama one way ticket and at this hour foot yabuyayangisa kakhulu yikuzama sibili o Trump ukuthi khona sebebanjiwe ukubanjwa sebebanjiwe sibili o Trump sebezama nje ukuthi bephume kufihla sihle ngapha la ngapha la ngapha but sokuphume kuzidubukela khona kodwa uyabona lama whistle blower kathi sephume kuba manengi abantu labo sebephume kuyange ukuthi how kambe shizinto sezisegcekeni lezi lama Republicans lawo uyabona ama voters aseyangeka kathi ngoba ungakhangela kathi abantu abafuna ukuthi khona u Trump ebe impeached inamba yakho na silokhu ikhwela phela lokhu ikhwela sibili okutshengisa ukuthi ama Republicans lawo sebebonile ukuthi lapha kulempambaniso ekhona la
umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khona pa kwelemelika kodwa udabuka esilobela sikubela izindaba zethu zekuseni ngengoma yakhe emnandi ethi iludogwenyu usotha lidlozi uhamba phambi kwabo bonke abahlabeleli emhlabeni jikelele yinqwele and angifuni mntu ophikisana lami kulokho sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo khonona ngeholo eliphansi So uqhamuke okwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko othi balakho ukuhlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-past 7 na eyami impela viki isiqalisile. Asibeni sonke kuhlelo khonapha ku-Studio 7 kuhlelo lwezindaba ngolwesibili. Okwamanje kwanele mthokazi omuhleli belempela viki elithukela.